Inhlangano AFDB liphele eZimbabwe uncedo lwemali yokuthuthukisa uhlangothi lokubuthanisa imali kahulumende olweZimra ukuze luthenge imitshini yakulezi nsuku eye-digitization. Umholi waleli bhanga umnumzana Damoni Kitabire uthe lokhu kuzanceda ukuthi ilizwe libuthanise kuhle imithelo kanye lokulwisana lodubo lokutshontshwa kwemali kahulumende.
We are therefore delighted to deepen our partnership through this new project, which is worth $10.4 million.
Siyathaba ukuba siyakhulisa ubudlelwano bethu ngalesi sihlakalo lapho esipha khona imali engange $10 million. Loba nje imali le ingekho ningi, silethemba ukuba izanceda ekutholeni umthetho ukuqinisa iphalamende logatsha luka-Auditor General.
Okwemele izinto emkhosini wokunikezwa kwalolu ncedo unkosikazi Faith Mazani uncome kakhulu ibhanga le-AFDB.
I-grant lay e-African Development Bank iyasinceda ukuthi siyenze umsebenzi wethu okukholektha umthelo i-tax enjenge-income tax le-VAT. So sibona kuluncedo.
Umazane uqhubeke esithi ugatsha lwe-Zimra luqakatheke kakhulu ekutholiseni uhulumende imali yemithelo ukuze ilizwe lingaphili ngezikhwelede kodwa ngemali evela kuZulu.
Yithi esikholektha umthelo wegovernment ukwenzela ukuthi amaprogramu wonke awegovernment ayenze. Government izama ukuthi sizincede thina ngokwethu singameleli amanye amazwe lezikwelede ukuthi siyenze amaprogramu egovernment.
Obemele nobhala wedayela ephalamende unkosikazi Helen Dingani wazise ukuba limali izabasiza ukuhlolisisa umsebenzi owenziwa nguhulumende.
Ye, thina njengephalamente emalini le sithole imali eyi-$2,099,000. Imali le siphiwa ukwenzela ukuthi incedise ama-portfolio committees, njalo enye into esifuna ukuyenza ukuthi sifuna siqalise i-training academy ephalamente. Ama-committees ancediswa ukuthi akwanise ukuhlolisisa okwenziwa nguhulumende besenza imisebenzi yabo city oversight ama committees. So yikho abazancediswa khona imali le.
Udingani uqhubeke esithi imali abayitholileyo izanceda ukufundisa izisebenzi labameli bephalamende ukwenza umsebenzi wabo kabanzi.
Then phezu kwalokho, njengoba nithezaba le training academy esifuna ukuyiqalisa, sifuna ukwenzela ukuthi sienelise ukufundisa ama members of parliament lezisebenzi zeparliament ukuthi zazi umsebenzi wayo weparliament ukuthi uhamba njani. Le academy sifuna ukuthi nxa isikhula siyaqala safundisa abethu ama MPs abe parliament of Zimbabwe le staff, kodwa sisuka lapho sabe sibona ngani sizakhula sibe sesenelise ukufundisa abanye abantu abavela especially ku-SADC region kumbe kuleli kumbe kwamanye amazwe e-Africa. Ama committees ancediswayo ikakhulu angu-7, i-committee ye-budget finance and economic development, i-committee ye-public accounts, i-committee ye-mines and mineral development, i-committee ye-women's affairs, gender and small to medium enterprises, i-committee ye-energy and power development, i-committee ye-industry and commerce, le-committee ye-lands, agriculture, water, climate and rural settlement.
Ibhanga le-Africa Development Bank selesikhathi linceda eleZimbabwe kuhlangothi ezijiyeneyo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Edayela ephalamende kulamakomiti athile azancedakala agoqela ebona ngezemigodi, ebona ngokuhlelwa kwesikhwama selizwe e-budget, e-public accounts, ebona ngabesifazana lamabhizimusi amancane, eyezokulima, eyezamandla kagetsi lamanye. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.